Sanenga amachumi amathathu lane 34 abantu abalomkhuhlane we-coronavirus COVID-19 eZimbabwe. Uhulumende ubethule ukuthi sokulabantu abangamachumi amane kodwa walehlisa inani leli esithi kuphambanisekile. Abane sebabhubha kuthi njalo abahlanu basila. Isibhedlela seJohns Hopkins University City emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezintathu 3,448,000 asebegule umkhuhlane lo. Phakathi kwabantu laba kulabafika phose inkulungwane ezingamakhulu amabili lengxenye 244,000 ababulawa yiCOVID-19. Kwele Zimbabwe uhulumende usanda kwengeza insuku zohlelo lokuvalela abantu ezindlini. Izikolo ziqhubekela phambili zivaliwe kuthi amabhizimusi azavulwa ngomvulo kulandelwa iziqondiso zokuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Umsekeli kamphathintambo wezemfundo umnumzana Edgar Moyo uthi sokulungiselelwa ukufundiswa kwabantwana kusetshenziswa imisakazo njengoba izikolo zivaliwe.
Ecaleni lethu njenge-Ministry of Primary and Secondary Education sokulungisiwe i-material yokunika abantwana through ama-radio lessons njalo through i-television. Sesiqedile ngakho osokusele sokusele naleyo i-alignment. Ingaze yenziwe i-alignment leyo sikhanda ukuthi by next week kuzasayinelwa na i-agreement phakathi kwe-Ministry of Primary and Secondary Education le-ZBC. I-agreement leyo eyabe ihlela ukuthi kuzabhadalwana njani njalo izikhathi okuzasakazwa ngazo yiziphi ukuze uZulu aziswe. Kubuya kulabo mhlawumbe abangala signal njengoba ubuze ngegwanda labo bike brakes okuzenzakala kumbe ngathi sesikwenzile ikuthi i-material ezaprintwa ivele isilungisiwe siphelile i-ready. Okubambileyo nje kwakhathesi ikuthi ama-printers amaningi ngenxa ye-lockdown leyi ngabakho emsebenzini. Siphezu kohlelo lokuthi khona kukhethwe i-printer kulandela indlela zokukhethwa abantu abanikwa umsebenzi nguhulumende bungaze batholakale through i-system yale esetshenziswayo ukuhlela ukuthi ozathiwa lowo msebenzi ngubani. Then leyo company sizanikwa i-exemption yokuthi khona iprinte amaphepha lawo.
Kusenjalo kulabanye abantu asebephathisa izigaba ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane we-COVID-19. Omunye wabo umnumzana Dingumuzi Phuthi omele iBulilima West edalela eParliamente ekubandla leZANU PF uthi sebedike okuhlola ukutshisa komzimba womuntu obizwa ngesilungu ngokuthi ngama-thermometers.
Lapho sigijime sabambana nabangane sathola omunye umfowethu usomabhizinisi oseHarare esebenzela njalo ePlumtree lapho kulamanye amabhizinisi yakhe ezalwa kotokwana lapho empuma khona lana wabe sinothisa ukuthi siwathole ama-thermometer la. Ama-clinic ethu eBulilima West esizawatholisa lokho yitokwana clinic, yi-Masendu clinic, yi-Lady Baring hospital kumbe ngathi yindolwane rural hospital, leMakhulela clinic, bese siya eMadlambuti clinic, eHingwe clinic, bese siya eShazi clinic, Village Dating Clinic, Tombodema Clinic, Maqungwana Clinic.
Uhulumende weZimbabwe uthi abantu kumele baqinisele ukuze kuvinjwe ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19.